Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla zingamajumi amathathu kuNhlangula 2019 ngoCape Stube. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeDajamu kaSesijikele campaign ithi abantu kumele bahlale bakhalele umsebenzi kusasa bezihlalele ezindlini zabo.
The shutdown will start from Monday, the 1st of July 2019 to Friday, the 5th of July 2019.
Ukukhalala umsebenzi lokuhlala ezindlini kuzaqala ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu. Lokhu kusekelwa ngabanye abantu.
Nambona ngani into engcono ukuthi abantu bazidalele ngoba ukusebenza lokungasebenzi kuvele kuyafanana.
Amapolisa athi azahlolisisa okuzabe kusenzakala kusasa ngesikhathi abantu bekhalala umsebenzi.
Sithanda ukuthembisa uZulu ukuthi amapolisa akhona, amapolisa njalo bazabe bekhangela, bebona ukuthi abantu nxa besebenza, nxa behamba kulokuthula.
Iqembu leZimbabwe Warriors lizanqikelana leDR Congo kwele Gibhithe.
Wonke amaqembu akhangelele ukubana nqobe ikakhulu leZimbabwe likhangelele ukubana linqobe ukuze liphumelele phambili alikaze lifike kuma-knockout stages AFCON.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso yeDajamu kasi bakhalele umsebenzi kusasa ngokuhlala ezindlini zabo. Inhlanganiso le ithi abantu bahlupheka okumangalisayo okwamanje. Umnumzana Promise Mkhwananzi, umkhokheli weDajamu kaSesijikele campaign, uthi bakhangelelwe ukuthi abantu abaningi bazazihlalela ezindlini kusukela kusasa kusiyafika ngolwesihlanu.
The shutdown will start from Monday, the 1st of July 2019 to Friday, the 5th of July 2019.
Ukukhalala umsebenzi lokuhlala ezindlini kuzaqala ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu. Ngesikhathi lezi sikhangelele ukuthi uMongameli Mnangagwa uzakhuluma labantu ngokwenzakala elizweni, ikakhulu ngokugugudeka komnotho.
During this period, we expect and to do something about the rampaging political crisis and untold economic hardships facing the generality of our people.
Uthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukubusa ilizwe leZimbabwe, ngakho ke sokumele achiye umsebenzi.
President Mnangagwa has two choices before him. Number one, to resign and allow Zimbabwe to move forward.
Umongameli Mnangagwa ubhekane lokulandelayo ukuthi athiye umsebenzi ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili, njalo lokuthi akhulumisane labantu bonke ngokudlelana kukaZulu, uhulumende wakhe labanye abantu.
If President Mnangagwa refuses to yield to these demands, on Saturday the 6th of July 2019, the people of Zimbabwe will be left with no choice but to come out of their homes and march to the State House in Harare.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Gibson Mlawuzi.
Mina ngifikela khona lokhu ngifuna imali, imali akula mali, akula msebenzi. Manje singasebenza singaholi kuyabe kuhambelana njani mfowethu?
Ubona ngazani abantu bangahlala ezindlini bazaze babuyele nini emsebenzini?
Hayi, ikho lapho uzayizithi khona bona lama lamajaha babona thuna izinto ziyabheda lapha. Bona bayasuda thina siyafa ngendlala la. Ababisi imisebenzi, babisi imali lokudla. Ikho sikufunayo.
Kodwa abantu abayisabi yini ukuthi uhulumende angabethusela?
Abantu abathela option ngoba nxa ulambile kuyafana lokuthi vele usifile kudala. Anjabona. So akuncedi ukuthi uhlale kuphela wesabe, kungcono singene esitridini.
Unkosikazi Madonna Ndlovu uthi abantu sebekhathele ngokwenzakala eZimbabwe.
Nambona ngani into engcono ukuthi abantu bazihlalele ngoba ukusebenza lokungasebenzi kuvele kuyafanana.
Ubona ngazani ke amapolisa lamasosha phuka kasoza angenela abantu abagande ngakhonoko?
Amasosha nxawe benganika i-directive yokuthi agande abantu azaganda abantu, kodwa noba bengabaganda abantu bazabe baganda, kodwa imali ayisozibuhambe emasosheni, so babenza into engayisiyo.
Singathi ke kunjani kodwa libhekane lakho khonapho lapho likhona?
Khona kuvele kunzima, kunzima kukhulumeki.
Imali pho abantu bayithola ngapho ukuthi baphile insuku zonke?
Akuna mali, sosethi abantu badla inhlabathi. Ukumbini izwe lonke lichabalale, iZimbabwe ichabalale ukuthi bebone ukuthi akusela lokhu.
Isikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi bazahlolisisa okuza kwenzakala kusasa.
Nga kuyikuthi kule izinto ekumele sizithele kuZulu sizayenza njalo. Kathesi njengeZimbabwe Republic Police sithanda ukuthembisa uZulu ukuthi amapholisa akhona, amapholisa njalo bazabe bekhangela bebona ukuthi abantu nxa besebenza, nxa behamba kulo kuthula.
Ibandla lezanu-PF lithi kubi okwenziwa inhlanganiso yetajamuka sesijikele campaign. Omunye wabasola lokhu ngumnumzana Belief Gawule owake wamela ijolojo edalele Senate.
Kulokho kufiswa kwenziwa ngabantu ngiyakuzwa sibili, kodwa ke ikuthi abantu bona kwesinye isikhathi indlela abasebebone ngayo, kodwa ke mina ngithi kodwa ukubona kwabo mbona ngani ngithanda ukuthi ngahluke mbijana kikho ukuthi hayi kade ngisithi mina ngabe siyancedisana ukuthi yona lowo mumo ozanywa nguhulumende ufeva bona ikakhulu njengezisebenzi ekade zihola imali eyi-RTGS. Kuthi okuqala kulokhu uzakhonaku ku-announcea kusenziwa kuqalisa ukuthi kusebenze kukhanye imali lezi zangaphandle zesiwa amandla lazo ama-rate lana sesiya phansi okutshengisa ukuthi kulokulungisa okuthile. Kodwa ngingakhohlwanga ukuthi phela ama-austerity measures lana esasikhulunywa nguminister we-finance akade bekhangelele khona uminister we-finance kunye lo minister we-industry uNdlovu bebekhangele khona ukuthi xa kade sokunje le ntengo yezinto iza kuyihla iye phansi. Ngibona ngani sibancedise ekwenzeni khonokho, yikho ngikubonayo ukuthi kathesi umumo lo uyazilungisa wona, ulungise uhulumende ule ndlela zokuncedisa ukuthi abantu izinto zabo zibe ngcono.
Kodwa abantu bayakhala sibili babagawula bathi-ke intengo yempahla ejiyeneyo isikhuphuke okumangalisayo, kambe bakhala nje yize nje kuphela kube kuvele kunjalo.
Kuliqiniso libuhlungu khonokho esimele silivume futhi ukuthi izinto zikhwelile, kodwa ukukhwela kwezinto kwakhona uhulumende ukhanyile ukuthi ule ndlela zokuthi akulungise khonokho nakhona kwasekwethulile kathesi okokuthi kusebenze imali eyodwa phakathi kwelizwe kungabi labanye ababangcono kulabanye, sonke silingane ngemali naleyo esilayo kungakhathaleki into zike zakhwela izolo. Kodwa ukukhwela khonokho gibsi sikukhangele kwenze ngabomu akulento esingakhwela siku zonke, lento ethengwa kulapha lento engadingwa kwenye indawo ekhwezwa siku zonke uvuka kukhweza yiwo kutengisa ithi yiyo kuthiwa yi-sabotage sibili ebuhlungu kakhulu nxa ungazange uhlangane layo.
Abantu abaningi kubeke kanje babagawule bathi abalaqiniso lokuthi kwenzakalani, even labo somabhizimusi bathi ukukhuphula impahla benzela ukuthi phela bazivalele lokho kuthiwa yi-hedging yokuthi nxa kungadubuka phela asale bambe kunye. Akunjalo baba?
Yazi kipsi mina ngifuna ukumutshela mhlobo wami, ngithe umthuli wakhuluma akekho u-finance minister ongcono lapha ezwenikazi le-Africa ongedlula umthuli Ncube. Ngoma khangela umthuli Ncube, umthuli Ncube uyayazi into ayenzayo. Ungakhangela yonke into yena le eyenzileyo ukhona lokho kukhupha kwempahla kade kuyinto yesabhodedile into yena le eyenzileyo kade siyethuse bona abantu kade beganga bona abade besenza into ezezimali lapha. Umthuli ukhulumile wathi yena hayi kuzaba buhlungu endleleni lapho esihamba khona lapha kathi okathi kodwa phambili kuzaba ngcono.
Inhlanganiso ezimbalwa ezigoqela iZimbabwe Congress of Trade Unions zithi kazisizo ngxenye yalokhu okwenziwa yitajamuka sesijikile campaign.
Zimbabwe, the voice of America.
Bengana masiva
wenziwe manje
yena baba mkhulu babe lobola
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhlanje ngixoxa lomnumzana Ngwenya, sakwamukela kuhlelo baba Ngwenya.
Ngiyabonga baba Dusa.
Ye, akusitshela ukuthi ukuyiphi inhlanganiso?
Mina ngunhlanganiso ebizwa kuthiwa yi-Matabeleland Cultural Trust. Inhlanganiso ekhangele ama-artist aweze culture.
Lapho ke uchoni sibili ezamasiko labe likhangeleni
nga ungathi uyabhekisisa kathi sizabona ukuthi indimi zethu kakhulu ngase Matabeleland eziningi ziyalokhu zichabalala kusenziwa ukuthi mhlawumbe amabhuku engingafundwe ezikolo kasabhalwa ngendimi eziqondileyo zenezo njalo lokuthi ijevele indimi zenzukazi khulunywa okuya ngaphi labahlabeleli abafanele behlabelele ngalezo ndimi maybe kabekho kumbe labakhona ngani balenhloni bayesaba ukuphumela egcekeni. So-ke thina njengayo laleli nhlanganiso sizama ukuvuselela ukuthi each and every tribe ekhona kulolu hlangothi lwangakithi bangapha lwemandebeleni bekwanisa ukuthi bavuselele amasiko abo through ukuhlabela kumbe ikwenza imidlalo enjengamadrama kanye lokubhala izingwalo lokunye nje okumayelana namasiko esingakhangela nje into ezinjengeweaving yamabhasikiti nokubaza okuthize. Kukhona izinto ezibazwayo kumbe ezenziwa ngezandla eziqondana exactly lama-tribes athile kumbe ezenziwa kuphela ngama-tribe athile.
Selenzeni khona manje okutshengisela ukuthi umsebenzi lowo seluqalile?
Mhlaka 26 May kube le Cultural Expo khonapha koBulawayo, lapho nje besinxuse khona abalobi thize bafike bazo exhibit amabhuku abo, nabanye nje abantu abaku-culture abafike bazotshengisa umsebenzi abawenzayo, nje abantu njengemigido, kakhulu saba nemigido lokuhlabelela mhlaka 26 May.
Singathi kodwa nxa likwenza khonokhu abantu bathini?
Bayakuzwisisa, bayafisa sibili kakhulu ukuthi ngawe ukuthi kuyaqhubekela phambili. Ngingasikhangele nje ama-stakeholders wethu, abantu abanjani engathi bangama-interested parties, ama-institutions anjengayi-traditional leadership, izinduna lamasebhuku. But bona luhlelo oluqonde kakhulu lolo, ngoba yikho abakulwisayo labo ezindaweni ezingaphansi kwabo bezama ukuvuselela amasiko, kodwa kusehlula ngoba bakuyonanzelele ukuthi intsha ekhona yanamhlanje ivele island daba kakhulu ekukhuluma lento zamasiko akithi. Instead iwarde kakhulu ngokuthatha amasiko akwamanye amazwe, yokuthi ungakhangela khona lapha koBulawayo abafana abaningi abancinyane lapha vele bazithandela ukuthi balalele R&B music labo hip hop okuyinto zase-America khona ngalezo ngasuza lapha kithi eZimbabwe. So kuba lo hlupho-ke lokuthi amasiko abe lokhu enyamalala zatshose, kumbe le mgcibhi ethize iyabe lokhu inyamalala izona ezungela muntu okupromotha maybe ukuthi idlale, kumbe lokuthi abangama-artist akhona abanjani bangabi nenhloni baphumele egcekeni bazipose ukuze kwanise ukugcina la masiko.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke insizo yakwethu, kodwa isikhathi sesidliwe ngumangoye-ke akuvalelise abalaleli.
Ngiyabonga kakhulu balaleli ngokusilalela namhlanje ku-Studio 7. Olivaliswayo yimi uNgwenya. Ngiyathemba ukuthi sizasenza sonkeni ukuze sikwanise ukuqhuba sivuselele amasiko ethu, ngoba isizwe siyachabalana, isizwe singela masiko siyachabalana.
Siyambonga kakhulu-ke ubaba uDennis Ngwenya weMatabeleland Cultural Arts Awards Trust ukhona ngale-ke koBulawayo. Silethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Olivalelise emoyeni ngenjabulo umthembo sithembayo uGibbs Dube lilani.
Siyawagcina amasiko
ngakhela
amanye
amasiko.
Sike sizwe okwamanje esiphathelene labatsha silo Mike Hobe.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo. NginguMike Hobe, tisha ugwalo olungaphansi kwesihloko esithi Essential Skills for Highly Successful Youths. Ukhero uthe kimi, hayi Mike, ugwalo lolu lule njongo yokuthuthukisa abatsha. Kero Malunga, ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo. Unjani?
Ngiyaphila njani?
Hayi, mina ngiphilile, ngilethemba njalo ukuthi labo abalaleli bayaphila. Namhla kuhlelo sikhangile ukuzwa okuningi mayelana logwalo lwakho. Olusha lolu olungaphansi kwesihloko esithi Essential Skills for Highly Successful Youths. Awungitshela okuningi ngogwalo lwakho mama.
Okay, ngiyabonga. Ugwalo lolu ngilubhale okwenyanga ezimbalwa ngile nhlo yokuthi ngikhuthaze abatsha ukuthi bazithuthukise enhlelweni ezitheneyo abangabe bezenza, kubalisela ukufunda ezamabhizinisi kumbe emsebenzini lapho abasebenza khona. So ugwalo lolu lukhangele esingathi ngesikhiwa ngama-skills akhuthazwayo kakhulu ukuthi abatsha ukuthi nxa bethatha izinqumo empilweni zabo bathathe izinqumo ngokuhlakanipha okukhulu.
Uthinta udaba mayelana ngesikhiwa sithi ama-careers angithi bengifisa ukuzwa kuwe ukuthi njengoba eningi labasakhulayo ikakhulukazi eZimbabwe bakhona abaningi abafundileyo ngempela kodwa bayakhala besithi imisebenzi, ubona ngani ugwalo lokho lukhangela ukubasiza na
kulesahluko esikhuluma ngalokho esikuthi entrepreneurship? Isahluko esi sikhuthaza abatsha ukuthi bangakhangeli kuphela ukuthi bona bathi bangaqeda ukufunda emayunivesithi emakholeji bathi bafuna ukuqhatshwa, kabafune ukuthi baqale amabhizimusi angathuthukisa lapho abahlala khona, bafuna ukusolva, bakwanise ukuthi bathole bayenze ibhizimusi esolva a particular problem kulapha abahlala khona.
Ugwalo lwakho luyathinta njalo ngesingisi bathi emotional intelligence. Awuchasisele ngamafisha ukuthi nxa umuntu esethinta udaba olwe emotional intelligence lapho ukhuluma ngani?
Okay, emotional intelligence ikhangela singathi ngama emotions omuntu. Eh nginike umzekelo, nxa umuntu esemsebenzini kungenzakala ukuthi kufike abanye asebenza nabo bakhulume okubi ngaye. So emotional intelligence ithi wena kumele ubuhlakaniphile in terms of ama emotions. Kumele ukuthi ukwazi ukubona ukuthi umuntu lo ngathi uhlose ukhona ukuhlosileyo, mhlawumbe umuntu usuke lapha ahlala khona engajabulanga. Ma lowo muntu efika emsebenzini, wena nxa uyi-emotionally intelligent akumelanga ukuthi ulwisane lalowo muntu. I-emotional intelligence ithi zikhangele wena ukuthi ama-emotions akho ngaleso sikhathi athini.
Awungitshele-ke ugwalo lwakho lule njongo yokuthuthukisa abantu abasakhulayo abadabuka kwele Zimbabwe kuphela na?
Hhatshi, lujonge ukuthuthukisa abatsha nje bonke jikelele, ngoba inhlupho lama-skills afunwa ngabatsha kulesi sikhathi esesiphila kiso ese-21st century. Ngama-skills nje afanayo mazwe wonke.
Isikhathi sesingasavumi, sesifike emaphethelweni ohlelo. Bengicela ukuthi ugqibe uhlelo utshele uZulu ukuthi nxa befisa ukuthenga ugwalo lwakho kumele bayephi, njalo nxa befisa ukuxoxisana nawo kumele bayephi.
Caroline Mpunga ku-LinkedIn, kumbe bangidinge njalo ku-Facebook ngegama elifanayo, kumbe ngingabanika i-email address yami ethi yona carolyne05@gmail.com. kumbe bangithole ku-WhatsApp, inamba zami zithi 0026876139209.
Hayi, siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu lwabatsha.
Ngiyabonga kakhulu.
Isikhathi yiso esingasavumi. Mthwakazi omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3, iyona username yami. Lingakhohlwa phela ukusidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9. Kwanele kwalamhla olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe, mthwakazi omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu-ke Mike Hobe. Okwamanje-ke sokuyisikhathi sokholo lwesiKristu silontukamela inkomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenispanda. Igama nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje ntambama kusihlwa.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bengifuna sikhangele umbhalo okhulumisana lathi njengesizwe seZimbabwe ukuba nxa isizwe siphakathi kwenkinga siphuma njani phakathi kwayo. Nxa sikhangele ilizwi likaNkulunkulu lapha, ngikhangele imlando wesibili ichapter nga-7 ivesi nga-14 ngizabala kiyo. Lithi lona iBhayibheli, uba abantu bami ababizwa ngebizo lami bezithoba bakhuleke bengidinga bechiya indlela zabo ezimbi, mina ngizakuzwa ngisezulwini ngithethelele izono zabo ngikhulule ilizwe labo. Amehlo ami azavuleka, le ndlebe zami zizalalela umkhuleko owenziwa kulindawo. Siyakwazi thina ukuthi nxa sikhangela amaviki lawa edlulileyo, ilizwe lethu lingene phakathi kwenkinga. Nxa sikhangela ezomnotho, abaningi sebedidene izingqondo ukuba baza kwenza njani. Nxa ungena ezitolo akuthengeki, nxa uphuma usithi ungcono ngiyethela amafutha ezimota akula, nxa usithi uyayenza lokhu kunzima lokhuyana kunzima. Abaningi phakathi kwethu engxenye engikhuluma kanje abatholanga ukudla. Kodwa sithini nxa kunjalo? Lapha sikhuthazwa ilizwi likaNkulunkulu lithi lona, nxa kunjalo uNkulunkulu uk akhangelele abantu bakhe uthi uba abantu bami ababizwa ngebizo lami bezithoba ngobani kanti abantu bakaNkulunkulu kuthi lapho uNkulunkulu ukhangele ibandla namhlanje ngikhuluma lebandla lomzimba kaKristu uNkulunkulu ukhangelele thina ukuthi yithi esilezihluthunela zokukhulula ilizwe ukwenzela ukuthi ezomnotho zibe khona abantu bakhe badle basuthe kube la yonke into kusebenzeke kakuhle sikhulula njani thina njengebandla lezo zomnotho lapho yakhuluma uNkulunkulu ekhulumisana lathi uthi into eqakathekileyo ngumkhuleko ikho lapho izwi lakhe lisithi lona uma abantu bami ababizwa ngebizo lami bezithoba bakhuleke bengidina ngakho into edingakalayo eqakathekileyo yikuza phambi kwaNkulunkulu ibandla lizozithoba limdinge singenza onke amacebo kuthiwe hayi lapha iMinister of Finance iyenze kanje silwe thina sodwa abanye bethi hayi ngabe kwenziwe ngalindlela kodwa mbona nxa sikhathesi isigaba sesikiso sokudingakala ukuthi ibandla likaKristu lize phambi kwakhe lizithobile liye kuthi baba sesizame yonke into khathesi sokudinga wena ukuthi ungenele elizweni lakithi ngoba uthi yena ngezwi lakhe lapho uNkulunkulu kumele kukhulekwe ngiyabona lapho izwi lakhe lithi njalo kumele abantu bechiye indlela zawo ezimbi kuthi ukuthi kuyabe kudingakala ukuphenduka njalo njengelizwe ukuze uNkulunkulu asizwe nxa siphenduka izwi lakhe lithi yikho okuvula indlebe zikaNkulunkulu asiphendule sizabona ilizwe lethu lalo kusiba lokuphenduka le turnaround ikwi-economy yethu kwezomnotho abantu bathola ukudla
akuyiphethe mfundisi
izaphetha ngokuthandaza baba egama likaJesu sithandazela ilizwe lethu leZimbabwe umoya wakho ingcwele siza kuwe sizithobile siphenduka thina njengelizwe ebuzo zonke izono esilazo sigezise ngegazi lomntana kuJesu usithethelele njalo uphilise ilizwe lethu kube lokudla kube lokusuthe ebantwini bakho ngegama likaJesu Kristu amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungamile Nkomo sahlanganelawe ke ngeviki ezayo. Wezemidlalo iqembu leZimbabwe Warriors lizanqikelana namhla leDemocratic Republic of Congo kumncintiswano weAfrica Cup of Nations. Iqembu leZimbabwe kumele linqobe emdlalweni lo ukwenzela ukuthi liqhubekele phambili kumncintiswano weAfcon. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lo muzi wethu Hadebe ingcwethi kwezemidlalo.
Wonke amaqembu akhangelele ukubana inqobe ikakhulu leZimbabwe likhangelele ukubana linqobe ukuze liphumelele phambili alikaze lifike kuma knockout stages eAfcon sokuqathekile ubana benqobe ukuze bebe lethuba elihle lokukwenza lokho.
Nxa ukuthi linganqobanga iqembu kuyahamba njani? Njalo le DRC lalo linganqoba kuyabe sokume njani khonapho kungalani yegroup A le?
Siyananzelela ukubana amaqembu amabili emagroupini lawa akhona angu-6 ayaphumelela ukubana ephambili kube sokufithi lamanye amaqembu amane azaqeda kakuhle ku-position 3 lawa hamba phambili kungakho iqembu leZimbabwe likhangelele khonoko ukuthi mhlawumbe lingaqeda lingu-number 2 mali nganqoba iqembu le-DRC kuye ukuthi iqembu le-Egypt linqobe iqembu le-Uganda kodwa iqembu le-Uganda mali ingathola i-point ku-Egypt iZimbabwe yabe isikhangelele ukubana yona ke iqede ingamanye amaqembu lawa amane abeqede ekakuhle ekunumber 3 kungakho ke kuqakathekile ukubana iZimbabwe ihambe nje isiyasidingela ukubana inqobe idinge i-3 points ukuze iqede ile 4 points iyabe isilethuba elihle sokuyakuyeka ngokuthi kwamanye amagroup yabe kuhambe kanjani.
Ubona ngazani kodwa kuyaphuma njani khonapho nxa ungatshaya lokho kuthiwa ibhula sangoma?
Ikubana nje iqembu leZimbabwe lona liyandisuka usidanisa kodwa namhlanje ngibone ngathi lizanqoba ngethuka eqandeni iqembu leli eleDRC sesike salitshaya kuma-qualifiers sabuya sadrowa lalo. Kungakho-ke ngikhangele ukubana namhlanje iqembu leZimbabwe linqobe ngethuka 0.
Umuzi wethu Hadebe yingcwedi kwezemidlalo, sixoxelaye ekobulawayo. Siphinde sabuza abantu umbuzo lo ukuthi kambe iqembu elizaphumelanyeke kuFacebook kuVOA Ndebele kuzobuya leVOA Studio 7. So-ke siyabona-ke uPatrick Sithole uthe Zimbabwe 1, DRC 1. Kuzobuya-ke uHumphrey Tsopotsa uthi Zimbabwe 0, DRC 2. URay Sithole uthi Zimbabwe 3, DRC 1. UWilson Anthony Kamosha uthi Zimbabwe 1, DRC 2. Then kuzobuya-ke uMshayi Photos uthi Zim 2, DRC 2. Kuzobuya-ke uDev Man uthi mina ngisuze ngibukele ngoba angilamlilo kagetsi, bacitshile abantu bezisa, so-ke kangisuze ngilibone-ke ibhola leli. Kuzobuya-ke sibona abanye ukuthi bathini. UMusa Mazibuko uthi into zeZimbabwe kungani angihambelani lazo nxa sokubuya ezenguqu, kusihlala sikhala kuphela ongapheliyo. UMsundu Zwandlovu la uyakhuluma lapho uthi mina lingangixoxela abantu bakithi iZimbabwe, lingangixolela abantu bakithi iZimbabwe izawina or izadliwa, kimi akutsho lutho lokho, ngithola kancane. Kuzobuya-ke uMartin Nzira Mati uthi Warriors sithembile phela ukuthi lilithele emambuleni. UFortune Mpofu uthi sifuna ukwazi ngemali entsha yeZimbabwe atshe zomdlalo lezi babadube. Kuzobuya-ke uLungile Lungi Dube uthi liphuma kuphi, kuyiphi i-channel, singena kuyiphi i-decoder ukuthi sibone umdlalo lowo. Uvusa Umuzi Tom Sibanda uthi okay, siyabonga kakhulu kodwa angikwazi ukuthi kuyaphuma njani. Unqobiza Gwalagwala uthi bengawina ngo-1 kumbe ngo-2 bangaqhubekela phambili, asoze baqhubekele phambili kodwa bangahlohla 3 balakho ukuthi baqhubekele phambili. Kuzobuya uDN Mziki uthi asavelelwa abantu benkosi. Siyabona-ke lo msongelo Majobana uthi ya asazi ukuthi kuyahamba njani. So kunjalo-ke Zimbabwe. Ngayihlukani ngothi sike sikhangele ngamafutshane indaba ebesikhokhela namhlanje. Inhlanganiso yedajamu kasesijikile campaign ithi abantu kumele bakhalale umsebenzi kusasa, bazihlalele ezindlini. Amapolisa athembisa ukuthi azahlolisisa okuzabe kusenzakala kusasa ngesikhathi abantu bekhalala umsebenzi. Iqembu leZimbabwe Warriors lizanqikilana namhlanje lele Democratic Republic of Congo kumncintiswano we-Africa Cup of Nations. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu okwamanje oluvalelisayo ngokhipstube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani
murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.
This is VOA News. I'm Faith Lapidus. Donald Trump is on his way home after becoming the first sitting U.S. president to visit North Korea. He stepped across